Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 12 kumabasa 2022, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
iZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uZulu ngempumela yemhloliso yegwalo lwe-ordinary level lwezinsek kaMpalakazi 2021. Abakhokheli bezindawo zokulobela bangeza bazothatha impumela zemhloliso le kuma-regional offices ngolwesithathu 13 mabasa 2022.
Uhlangothi olubona ngemhloliso lwezimsek lwethule impumela yemhloliso yabafundi abalobe i-O-Level ngomnyaka odluleyo ka-2021.
Lanxa sahlatshwa kodwa njena sekuzwisisa okuyinto kwakhona. Sesiphongukwenza nje ukuthi njengokuba kungumthetho we-government kodwa aku-understandeki ngoba ivini yakhe sabadala labo abahlabayo umuntu wayeziphile lodwa the sehlala egula.
Impumela yocwaningo lwenhlanganiso ePangea Zimbabwe AIDS Trust ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 iveze ukuba abaningi abawathembi amajekiseni alungiswa kwele China aweSinopharm leSinovac. Umongameli Volodymyr Zelensky we-Ukraine usekhuthaze umanyano we-European Union ukuthi wethesele Russia izijeziso esizavimbela ukusebenza kwamabhanga lelo lizwe lokuthengiswa kwamafutha ngenxa yempi esaqhubeka elizweni lakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Uhlangothi olubona ngemihloliso lwezimsek lwethule impumela yemihloliso yabafundi abalobe i-O-Level ngomnyaka odluleyo ka-2021 ukuba inani labantwana abenze kuhle likhuphukile ngesilinganiso sokukodwa lengxenye ekhulwini i-1.57% nxa kuqathaniswa lo-2020. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Embikweni okhitshwe ngabezimseki, abantwana abalobe imhloliso bazinkulungwane ezingamakhulu aphose afike amabili lengxenye 249,914 okulinani elehle kulalabo abaloba ngo-2020 abazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 264,099. Lokhu kutsho ukuba inani labantu abalobe imhloliso lonyaka benze kuhle ngesilinganiso samachuma amabili lasithupha ekhulwini 26.34% kulanyaka enye ababayisilinganiso samachuma amabili lane 24.77%. Isikhulumeli sezimseki inkosikazi Nick Dlamini utshele intatheli izindaba ukuba impumela le isitholakala endaweni zonke zelizwe.
IZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uZulu ngempumela yemhloliso yegwalo lwe-ordinary level lwezimseki kaMpalakazi 2021. Abakhokheli bezindawo zokulobela bangeza bazothatha impumela zemhloliso le kuma-regional offices ngolwesithathu 13 mabasa 2022.
Uqhubeke esithi uhlangothi lwakhe luyabonga kakhulu abezempilakahle abancedisa ekulotshweni kwemhloliso le ngesikhathi ilizwe liliswana le-COVID-19.
Ababhali kanye labazali bayanelisa ukubona impumela besebenzisa omakhalemkhukhwini lama-computers lamhla ngolwesibili 12 mabasa 2022 ngesikhathi sika-6 p.m. ntambama. IZimsek ithanda ukubonga usekelo eyaluphiwa ngabe Ministry of Primary and Secondary Education, labe Health and Child Care kanye lozulu wonke jikelele ngesikhathi sokulotshwa kwemihloliso le.
Abazali bathi sebeza kuqala amalungiselo okuba abantwana baye ku-A-Level ngoba ithemu yokuqala ivele isiphelile. Lokhu kutshiwe ngumnumzana eBhethisibindi sakamuzi seHarare yena olo mntwana olobe imihloliso.
Indlela abantu bethu abazafunda ngayo isiyabuyela esimeni esisijwayeleyo sona lesiyana vele esisaziyo. Engingathi ikhalenda yezikolo isingabuyele esimeni sisijayeleyo sesikhangelele ukuthi abantwana sebeyaqala ukuthi ngithi kusase lesikhathi hayi kujunywajunywa nje kukhanyisa ukuphuthuma izimsekile ayingahlelekanga abazali inkonomi lawo ongalawumanga kuhle kukhanyisa ukugijinywagijinywa kuyanika isikhathi sokuthi umzali laye alungiselele umntana
umnumzana Leonard Mashiri omunye umzali ulokuthandabuza ngempumela emhlolisi yanyakenye
impumela le mina ngiyayisola kakhulu ngoba hayi abantwana siyazi sonke ukuthi bebengafundi njalo ukuthi izimsekhibi sikhanya isitshela ukuthi imfundo iyaphezulu lokhu hayi lokhu lami ngiyakuyala lokhu ngingazi kumbe ukuthi abantwana labo sebecabanga kodwa hayi ukuthi sesilokhu sibona ama-improvements ngesikhathi lesi ngithi hayi
izimseki ithi loba nje impumela yemhlolisi yanyakenye iphuzile ukuphuma bayathokoza ukuba kube nganeno kulaleyo eka 2020 eyagcina iphuma ngonkwenkwezi nyakenye ngenxa ye-COVID-19 ngimele 27 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Impumela yocwaningo lenhlanganiso yePanja yaseMpapua AIDS Trust ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 iveze ukuba abaningi abawathembi amajekiseni alungiswa kwele China. AweSinopharm leSinovac okungenye yembangela esiphazamise ukwamukelwa kwawo elizweni. Entathela izindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abepanjia Zimbabwe AIDS Trust baveze lokhu emhlanganweni lentathelo zendaba owe-Media Science Cafe eziloba indaba zezempilakahle phansi kwenhlanganiso e-Health Communicators Forum. Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende ehluleke ukufinyelela isilinganiso kwakumele asifikise sabantu asebehlatshiwe ijekiseni eye-COVID-19 vaccine sokungamachumi ayisithupha kusiya kwayisikhombisa ekhulwini 60-70% kusiya phela umpalakazi wanyakenye. Okwamanje usezama ukuthi afinyelele esibekwe ngabenhlanganiso ebona ngezempilakahle umhlaba wonke jikelele e-World Health Organization, WHO, esikanhlangula lapho kumele kube sekuhlatshwe abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa 70% umhlaba wonke. Impumela yale nhlolisiso eyenziweyo iza uhulumende ephakathi kokwenza imizamo ukuthi alifinyelele lelo nani labe-WHO ngokusungula uhlelo lokuphuma ijumo elanda abantu duzane nalapho abahlala khona olwe-mobile vaccination blitz egxile kakhulu ezikolo ebantwaneni besikolo abakuminyaka esukela kwelithumi nambili kusigaba sakuqala esasungulwa mhlaka 21 Mbimbitho sagqitshwa mhlaka 4 kuyonale inyanga kamabasa 21 March to 4 April 2022 esesibili sona sikhangelelwe usungulwa mhlaka 2 ngonkwenkwezi siyegqitshwa mhlaka 15 wenyanga yinye 2 to 15 May. Unkosikazi Zandile Mthethwa waseCoventry Park edolobheni lakoBulawayo uthi lulokhe lusilela ulwazi ngale mithi evelela kwele China ebantwini abanjengaye.
Nanxa sahlatshwa kodwa hhayi vela sekuzwisisa okuyinto kwakhona sesiphoukwenza nje ukuthi njengokuba kungumthetho we-government kodwa aku-understandeki ngoba ivini yathesa abadala labo abahlabayo umuntu wayeziphile lodwa athe sehlale egula so singazi nje lina ukuthi likubona nja kodwa mna vela ngikuzwisisi lokho.
Umnumzana Mavela Sikhumalo isikhulumeli enhlanganisweni yeChitungwiza eManyame Rural Residents Association Kamera engumgcini sihlalo njalo weyinye emanyanisa idolobha leHarare yeHarare Metropolitan Residents Forum HAMREF laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Thina siyathaba noma uhulumende uthengisa ukuthi laye uzimisele ukuze njengeZimbabwe lathi sifake i-contribution yethu yekuthi simithe lathi i-global target yoku-protect about 70% e-population kumbe uZulu walapha eZimbabwe uJune 2022 engafiki. Siyathaba kakhulu.
Enye ingcwethi kwezempila kahle enguyena mqondisi wohlangothi olubona ngezempila kahle lokulondolozwa kwemvelo kumanisipala wedolobha leChikungwiza uDokotela Tondira Igasu ukhuthaza uzulu ilizwe lonke ukuba ayelihlatshwa leli jekiseni ngoba lingelahlolwa latholakala ukuba lilungile njalo liyasebenza.
I am encouraging everyone that is not yet vaccinated and those that are under-vaccinated from 12 years of age and above to come for vaccination.
Ngikhuthaza wonke umuntu ongakahlatshwa ukuthi ayihlatshwa. Lalabo abangakahlatshwa ngokwaneleyo labo bayihlatshwa.
Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yePangea Zimbabwe AIDS Trust le, uNkosazana Gwendolyn Chakwanya utshele intatheli zindaba ukuba lihlolisiso bayiqhube ezibhedlela nemaklinika agoqela esesali Mugabe Central Hospital, esazisaziwa ngelokuthi Harare Central Hospital, Parare Nyathwa Group of Hospitals, Wilkins Hospitals, Mount Pleasant Clinic, Hopley Clinic, Chinamura Clinic eseGoromonzi, Lupane Clinic kanye leGwayi Clinic. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumeli Sigama.
Volodymyr Zelensky we-Ukraine usekhuthaze umanyano we-European Union ukuthi wethesele Russia izijeziso ezizavimbela ukusebenza kwamabhanga lelo lizwe lokuthengiselana amafutha ngenxa yempi esaqhubeka elizweni eyasungulwa eMoscow. Ekhuluma emfanekisweni we-video lamuhla lamalunga edale lephalamende awe-Lithuania, uMongameli Zelensky uthe eleRussia lizathemba ukuthi alisoze lijeziswe lingabona amazwe omhlaba eqhubeka ithengiselana lalo. Ngakwelinye icele, uMongameli Vladimir Putin namhla ugcizelele ukuthi impi yase-Ukraine ifanele njalo izafeza injongo yayo. Lokhu kwenzakala lanxa amazwe omhlaba isola impile njalo kulembiko yokuthi abesifazana badlwengula, abantu makhaza bayabulawa, njalo eleRussia lilakho ukusebenzisa izikhali zama-chemical weapons. Ukucubungula lolu daba, sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwa, ingcwethi yecubungula izombusazwe.
Ngibona ngazathi okunzima kakhulu yi-one into. Ama-European countries kukhona angalakho yona lawo okutaba ngasayitina iRussia, abangalakho abadependent ngani ngeRussia. So kuba nzima on both sides. And iRussia ayisilo lizwe elincane njengaleli eZimbabwe. So ngibona ngazathi okukhulu ukudlula yonke into. Bonke bale izizathu zabo eziqinileyo, but ngibona ngazathi okungaba ngumlamulankulu yokuthi behlale phansi namanye amazwe omhlaba ebancedise ukuthi bexoxisane kakhulu, ikakhulu khonokho okuraiza iRussia ne-Ukraine nayo kufake into consideration lamanye amazwe, ngoba akusiyo kulele Russia e-Ukraine, but iRussia ikhala ngokuthi i-Ukraine isiacommodate labo ebabona njengezithalo. Instead of ukuthi kuliwe bekungafanelanga ukuthi bekurizolve ngokulwa, bekufanele ukuthi ngabe bahlaliswa phansi amanye amazwe, either i-EU kumbeni yona i-United Nations ibabize ibahlalise phansi kuxoxisane kube lezivumelwano. Ngoba mbona ngazathi khona lapho kuthiwa i-Russia ukuthi yona does not feel safe, ngoba icabanga ukuthi i-Ukraine si-accommodate abantu engabathembiwe. It's a valid excuse. Kodwa akukhona ukuthi kungalungiswa ukuthi kuliwe.
Ekugcineni ubuzawela ngaphi induku loxakuxaka ngalolu daba? Ngoba siyabona iningi lalo icabanga ukuthi eleRussia yilo elinamandla amakhulu, kodwa siyabona ukuthi eleUkraine lalo lilokhe lizama. Singathi zindala zombili yini? Kumbe ekugcineni likhona ilizwe eliza kwehlula? Kungayenziwa kuthiwa ngesiNgisi yi-ceasefire.
Kungasina kubangela ukuthi engxenye sisina sisiya ku-World War 3. So yikho kuqakathekile ukuthi either siyagoba kule nto eziyi-2 ezikhona, yikuthi umhlaba uhlale uthi khona singenzani ukuthi sixazulu lamanye ama-side sidelines esayide le-Ukraine ubese usiba lamanye azasayidalani le-Russia okungabangela i-World War 3, kumbeni ukuthi bona amanye amazwe athi hayi singazake sekela abantu babulalana kasingeneleni, ngoba ngibone kuthiwa upresident we-Australia oke waba se-Russia So mbona ngazani konke ukuthi ube labantu abakwazi ukuthi besuka amanye ama president siyakhulumisana la ukuthi into le iyenzayo ayiqondanga. Ngibona ngazathi yomuthi.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo ekobulawayo. Namuhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabasakhulayo ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo ngokuphatheka kuhlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota olwe-voter registration. Umqondisi wohlangothi olubona ngomsebenzi wokuhlolisisa ukusetshenziswa kwemali kungatsha zikahulumende u-Auditor General Mildred Chiri wethule ucwaningo oluveza ukungasetshenziswa zimali zingatsha ezehlukeneyo zikahulumende. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi kumele kube lendlela ezizalawula ukusetshenziswa kuhle kwemali ngohulumende. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kucwaningo olukhitshwe ngu-Auditor General kulezigidi ezedlula amakhulu amathathu zamadola eMelika, i-$309.6 million ebeziphuma kugatsha olubona ngezemali kodwa zingasetshenziswa ngendlela ebihlelwe ngayo. Phose amashumi amathathu ekhulwini, i-28% kwemisebenzi etshiyeneyo eyayichaphaza imali kakulungisiswanga ngokugcweleyo, ukuthi okuphosa kube ngamashumi amabili ekhulwini, i-17% kwalungiswa kwasalela endleleni, kuthi okungamashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini, 55% akuzange kulungiswe. Umnumzana Thabo Ndlovu yingcwethi ecubungula ezomnotho. Yena-ke uthi kufanele kufakwe indlela ezikhangela ukusetshenziswa kwemali kuhulumende.
Into yokuqala ephumayo yikuthi khona imali iyaphuma eMinistry of Finance. So in terms of ama control systems, so kufuna ukuthi kube lama processes ayabe e-addressa ukuthi imali ma isayinelwa iphume iyilamsam isiya kuministry, or kube le process enza ukuthi khona kukhanye ukuthi lo owasayinela izimali eziningangaka ezingakaze zifike kuministry kuyabe kuhamba njani.
Uqhubekela phambili uNdlovu esithi nxa kungalungisiswanga lokhu okuvezwe unkosikazi Mildred Chiri ingcwethi ekukhangeleni ukusetshenziswa kwemali, uthi iziphathamandla zikahulumende zizaqhubekela phambili ziseba imali kaZulu.
Ama audit issues now they are being raised but they are not being resolved. Uhulumende nangokwakhe kumele eyengezelele engingathi iseriousness ngokuresolva ama issues. The audit isinje nxa kusenkampanini siyabe sesithi isikuredi ngoba ama issues lawa they are recurring and they are not resolved. Dilokho ama loopholes okuthi imali engange $300 million itshontshwe, lokho kukhwaniseka ukuthi kulokho kusenzakala.
Lokhu kusekelwe yingcwethi kwezombusazwe umnumzana Effort Ncube esithi nxa uhulumende engaguqulanga indlela esebenza ngayo kuzamele uZulu afake uhulumende omutsha.
Inkinga enkulu esesilayo yikuthi inkohlakalo yenzeka kuhulumende kayisethusi isilisiko lokubusa. Noma u-Auditor General eveze ukuthi kule nkohlakalo engakanani kungani akusethusi kakusalungiswa. Into esidingeka yikuthi kube lenguquko kulabo ababusayo umcabango wabo. Ngabe sehluleka ukuguqula indlela abasebenza ngayo kufakwe uhulumende omutsha ozahlonipha imali zabantu, ozavikela inotho yabantu, ozabona njalo ukuthi iripoti ka-Auditor General iyahlonishwa.
Umnumzana Dumisani Nkomo, umqondisi wenhlanganiso ye-Habakuk Trust njalo eyingcwethi kwezombusazwe, uthi isisekelo sombuso siyapha idale lephalamende amandla okuhluzisisa indlela okusetshenziswa ngayo imali kahulumende.
Kuyabe kuqakathekile ukubana iparlamenti layo khonapha yenze umsindo, ngoba nxa sibala i-constitution iparlamenti kumele ibe yilihlo le-executive kumbe i-cabinet. Kuqakathekiswe umsebenzi we-public accounts committee, umsebenzi wama-MPs kwenze bebuzisise ngendaba lezi. Esikhathini esiningi sibe ngukhetha nje ama-MPs singakwazi ukuthi kumele benzeni besebenzeni, kodwa kuyabe kuqakathekile ukuthi bekwanise ukuhluzisisa ama-accounts atshiyeneyo bahlelwa ngu-Auditor General.
uqhubekela phambili uNkomo esithi kumqoka ukuba uhulumende asebenzise kuhle imali ngoba kuyikho okukhanga amanye amazwe angenelisa ukuphathisa ekuthuthukiseni umnotho weZimbabwe.
Agedanisa ukubana le anti-corruption commission layo ukhanya layo iphakathi kwengxaki leyi lokhu uze uma ukusiba lengxaki ezinje so uZulu lezakhamizi zanelise ukubana zichothoze kumbe zilungise lokho okungamanga kuhle. Indlela esibamba ngayo imali imqoka yiyo njalo eletha ama-investors lentuthuko elizweni. Kumele sikulungise lokho njengelizwe ukuze sibe lama-investors ukuze ilizwe likhule.
Uhlangothi luka-Auditor General luthi luthole ukuba uhulumende uyabhadalela impahla kodwa engazitholi. Ngomnyaka ka-2020, ingatsha ezintathu zikahulumende zathenga imota ezibiza amadola edlula isigidi esisodwa, i-R117,042,902, kodwa kufika inyanga kaMpandula ngomnyaka odlulileyo bezilokhu zingakalethwa. Ugatsha olubona ngokukhitshwa kwembiko kuhulumende uchaze ukuba ukuphuza kokulethwa kwezimota lezi kungenxa yengxaki ezithile ehlasele amakampani abathenga kuwo. Ugatsha lwezemfundo lwathenga impahla ezigoqela ingubo, kodwa lezi mpahla lokhu ezingakaze zibuye. Ugatsha lolu luthe luphendula lwachaza ukuba ikampani abathenga kuyo iMichmart Investment yaletha impahla ezingayisizo ngoba intengo isikhuphukile. Ukuthi ugatsha olubona ngendlela zokuhamba lwaluhlele ukulungisa imigwaqo ephosa ibe ngamachumi amane i-37. Kodwa imigwaqo emihlanu i-5 yiyo eyalungiswa yaphela. Ingcwethi kwezemali sezithe ukudala ukuba eminye imigwaqo ingaqedwa ukulungisa yikuba ugatsha lolu luyahlela ukulungisa imigwaqo eminingi ngasikhathi sinye ngemali engeneliyo ukuphusa imigwaqo yonke. UNkosikazi Chiri ubuye wengeza ukuba kunhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ISAC, kulobugwelegwele obuningi obusuka ngomnyaka ka-2012 osebudale ukuba izigidi zamadola eMelika zingakhanyi ukuba bezisebenza ngaphi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ingcwethi kwezomnotho zikhuthaza abakuhlangothi lwezokulondoloza imali ukuba kube khona imithetho elandelwayo ngokugcweleyo ukuza indlela ezisetshenziswa ngabakulolu hlangothi abasebenzisa umakhalekhukhwini. Entatheli izindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Le nkuthazo iza ngesikhathi abe-EcoCash abayibona nkampani enkulu kwedlula amanye aphatheke kwezokusetshenziswa komakhalekhukhwini ukuthumela lokwamukela imali. Besungule uhlelo olutsha oluzavumela ukuba abantu banelise ukwenza lokho besebenzisa imali yekwelemelika ezitolo ze-Econet kanye labebhanga le-Stewart Bank. Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi lokhu kulakho ukuthatha isikhathi ukuba uZulu ayemukele lindlela ngendaba yezehlakalo zangemuva lapho abaningi babethwala nzima ukuthola imali zabo.
Ngibona njengani uzathatha isikhathi sibili ukuthi abantu babelethemba ukusebenzisa ama-services anjengalawo. Kodwa njengoba i-EcoCash ilabantu abaningi, kungenzakala ukuthi abantu bazoqalisa ukuthi basebenzise i-service leyi. Ithemba angibona ukuthi liyasilela ku-EcoCash, kodwa liyasilela kuma-regulators ngoba uzakhumbula ukuthi yibo ababebhane i-cash in ngomnyaka ophelileyo.
Okukhona umnumzana Kuchera uthi yikuba ababona ngezokuqhutshwa kwenhlelo ezifana lalezi abe-Reserve Bank of Zimbabwe kumele basebenzisane laba amankampani aqhuba inhlelo zalolu hlobo, hatshi ukulwa labo njengalokho okuya kwenzakale.
Asila ma-policies engibona njengani ayapromota ukusebenzelana phakathi kwe-EcoCash lama regulators abanjenge-Reserve Bank of Zimbabwe. So kumele kube lokuhambelana lokusebenziselana phakathi kwe-EcoCash lama regulators, athi i-situation esiyibona ukuthi kathesi bevumelana bevelelana kodwa ngemva kwesikhatshana bethethisana bekhithimisana.
Kwasekelwa ngenye ingcwethi kwezombusazwe njalo iphatheke kwezokulwela ilungelo loluntu esigabeni seGoromonzi umnumzana Masimba Manyanya owake wasebenza kubhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe RBZ.
While this can be helpful to people, I think the long and short of it is that Zimbabwe needs a very stable monetary system that people can have confidence, we can move around with our own money in our pockets and be able to use it to facilitate transfers. I think the presence of the Reserve Bank of Zimbabwe at the launch of this platform, I think it's a good indicator that I think the money will be able to move smoothly between the senders and receivers.
Nanxa kungaba indlela ezasiza abantu, ngicabanga ukuthi uzulu weZimbabwe udinga indlela ezinzileyo yokusebenzisa lokuthola imali angayithemba. Wanelise ukuhamba uthwele imali yakho lokuyisebenzisa kukho konke oyabe ufuna ukukwenza. Ukuba khona wabe Reserve Bank of Zimbabwe emkhosini lo, ngicabanga ukuba uyisibonelo esihle ukuthi imali izohanjiswa kuhle.
Kodwa esinye isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Bongani Sithole uthi ikhona bezobona ukuthi luzosebenza kanjani lolu hlelo njengoba lwake lwaba khona esikhathini sangemuva lapho abantu bagcina belahlekelwa zimali zabo.
Kwakusiba lobunzima ukuthi uyithole imali yakhona. Umuntu uzakuthumela imali sithi useHarare ona ukoBulawayo ukuthi uyithathe imali yakhona. Kwesinye isikhathi kube nzima, uzatshelwa ukuthi hey akula network, hey imali ayikho, but uzibuze ukuthi imali zithunyelwe zingenele ku-ecotech system yakhona, but ngapha wona wehlule uyithola.
Uthi kuzokuba nzima ukubathemba abe-ecotech laba ebantwini abanjengaye umnumzana Sithole.
Kuzaba nzima kwabanye abantu ukuthi bayithembe njalo loba isiphendukile. Njengami kimi kuba nzima ukuthi ngithembe ngisebenzise ngoba angisenaqiniso. Ngithathela ukuthi okwakusenzakala ngemuva, uhlupheka ukuthola imali yakhona ukuyithola ngesikhathi ngabe ngifuna ukuthi ngiyithole ngaso. Konke lokwenza kwenza ukuthi kube nzima ukuthi ngisebenzise i-ecocash.
Kodwa iziphathamandla zenkampani ye-ecocash zitshele abephephandaba le-Sunday Mail ukuba mabangesabi abantu ukuyisebenzisa le ndlela ngoba izoba ngesiza uZulu ukuba anelise ukuthola imali zakhe kungela nkinga ahlangana nazo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhlangothi olubona ngemhloliso lwezimsek lwethule impumela yemhloliso yabafundi eveza ukuba inani labantwana abenze kuhle likhuphukile. Impumela yocwaningo lwenhlanganiso yePanja yaseMpapo AIDS Trust ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 iveze ukuba abaningi abawathembi amajekiseni alungiswa kwele-China. Umongameli Volodymyr Zelensky we-Ukraine usekhuthaze umanyano we-European Union ukuthi wethese ele-Russia izijeziso ezizavimbela ukusebenza kwamabhanga lelo lizwe lokuthengiselana lamanye amazwe amafutha ngenxa yempi esaqhubeka elizweni lakhe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Yeah,
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.